Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Namukela eStudio 7 ngomvulo mhla ka 4 mphalakazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabacatshangelwa ukuthi engaba ngumsekeli kamongameli umnomzana Chinga Dube uthi akaziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu siyenza ukukhuluma lokho akungizwa into iyose evela
ukubhalisa amagama abantu kuluhlu lwabavoti sekumindawonye abantu bengasayi bengesela ntshukuntshu.
Sasizwe kuthiwa izani ibiseregista abantu babo, so bebedinga indlela zokuthi lawo mabizo abantu besithupha bakufake ku-PVR. Ngiyabona into esibehlula yimfanekiso yabantu efunakalayo ku-PVR.
Izulu alisani ngemfanelo, njalo sekulelanga elichisayo sekuthiya abalimi betshaywa luvalo lokuthi kungaba lendlala embi lomnyaka. Kanti zithini ingcwethi zomkhathi?
Kuyindawo lapho abantu abahlangela kuqala umumbu wakhona kumbe lamabele akhona sephumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabacatshangelwa ukuthi engaba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chinga Dube uthi akaziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa ukhangelelwe ugcoba abakhethayo kuluhlu lwakhe lwabaphathintambo ikhabhinethi lamuhla. Kodwa abasekeli bakhe amabili belokhu bengakakhethwa sekuthiye uZulu ecabangela ukuthi kulabo abavela kumandla le-PF Zapu omunye wabangakhethwa ngumnumzana Dube. Abanye kodwa bathi abangakhethwa kucele le-PF Zapu ngababalisa umnumzana Obet Mpofu lomnumzana Simon Khaya Moyo. Kodwa Mnangagwa ulakho ukukhetha oyabe engacatshangelwa njengalokho okwenziwa ngowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe, owakhetha umnumzana Phelekezela Mphoko abantu bengangicabangeli. Sixoxe lo mnumzana Dube saqala ngumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala elizweni.
Hayi, khanya siyajabula sikuthi into sezicalise ukusebenza, sesiyakwakhilizwe lesikhathi eside izwe leli lihlezi nje lingayiphambi, kukhanya ingathi konke sokufakwe kuhle, labaminista sebekhethiwe sokusebenza ukuthi usetshenzwe kungaye aphindwe kuye muva.
Bakhona abanye abafaniselayo ukubana engxenye wena ngomunye ozaphiwa isikhundla sabasekeli bakamongameli, suke wezwa yini hungahungeli njani?
Abantu siyenza akhuluma lokho akugulayo akungizwa into iyose evela kuyungutela welizwe. Abantu bayakhuluma nje iyiqazi eziningi, umuntu angakhumbula into yakhe useyikhuluma ingathi iqiniso.
Ye, nxa sikhangele ngalokhu kade kwenziwa isikhathi sonke ukubana ukhona omunye oyathathwa ovela kuZaphu ukuthi abe ngumsekeli kamongameli, kathi sinxa sikhangele kahle kahle ngobani abalungele ukuthi bengathatha lesi sikhundla?
Abantu baningi kakhulu, ngake ngitsho kuya ngaye umongameli ukuthi uyabe bone bani. Njalo ayisikuthi angaba ndezele ukuthi enze into enjalo, kuya ngokuthi ubona njani na ukuthi uhulumende wakhe uyasebenza kanjani. Kodwa ukuthi ngithi mina ubani lobani kunzima, yabe ngiqhamba amanga.
Ye, kodwa nxa sikhangele amalunga aye kuZaphu akhona kathesi kuzanu PF, ungathi bonke bona bacabangela ukuthi bengathatha isikhundla sikamsekeli kamongameli bayenelisa yini?
Kuyenelisa komuntu phela ubona esesebenza engathi ephiwa abathi the test of the pudding is when you eat it. Ukukhumbulela kuphela kwesinye isikhathi ungabona umuntu ngathi akulalutho kanti usunika umsebenzi alimangalisi. Kwesinye isikhathi umuntu imhawukele angawenza umsebenzi lowo ehluleke njalo. So uzwazi umsebenzi.
Yena obevele ephethe lesi sikhundla umnumzana Mphoko kathi kwasuka kwahamba njani ukuthi engani uyehlukana ingqondo labanye bakhe ababekuzapho?
Ah, angikwazi lami. Sonke wasimangalisa nje. Ukubona ukuthi into sezinjani, sezimele njani. Wasimangalisa ngoba asengena sasijabule sonke sihawu. Nangomunye ngesikhathi esilayo egangeni uzasikhangelela asimele, asimele. Kodwa wako kanye asebanga njalo. Yebo, wona nje umuntu uzosuya wathi.
Alo-ke ngumnumzana Jinga Dube owayengumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Elinye lamacele ebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, selisole ukukhethwa koluhlu lwabaphathintambo i-Cabinet. Leli cele elikhokhelwa unkosikazi Lucia Matibenga lethule umbiko lisola lolu luhlu lisithi abantu abakhethiweyo abasoze benelise ukususa ilizwe ebunzimeni elikubo ngoba kungabantu asebeke batshengisa ukuba lolwazi lokwehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo. Siqoxe lonobhala jikelele waleli bandla umnumzana Gordon Moyo.
Esikubonayo lokhu yinganekwane leyane yabadala yembulumakhasane. Imbulumakhasane yayigqoka isuntu yabanhla abantu bathi nangumkhwenyana. Kwenele ukuba lochago eceleni umsila wahlwa puntuka. So esikubonileyo abantu bethokoza benakana ukuthi kuzaba leZimbabwe entsha, hhayi bekuyimbulumakhasane. Kuthe kufakwa i-cabinet, kufakwa indaba yepower mandla, umsila wezane wahle waphuma wahlebezengiso. Ngokunjalo-ke kakulalutho olutsha esingalukhangelela. Ukuvalwa kwamakhampani azaqhubeka evaliwe, imisebenzi izaqhubeka ingekho, indlala izaqhubeka ikhona, ubuyanga kuzaqhubeka busanda, imikhuhlane yaqhubeka ingelatshwa. Ngoba ikhabhinethi efakiweyo yona leyani endala, yinyoka endala ezihlube ikhasi, yakhanya ngathintsha yona inyoka endala. Uthina Masa nguye owehlulekayo, useleminyaka ekhona, kalawo amaqhinga amatsha okwenza imali yokulungisisa ezenotho. Kalawo amaqhinga amatsha okuthi ahambe ebantwini, ahambe kuma-investors, ahambe ama-investors angaphandle kwelizwe langaphakathi, abakhombise athi izinto sezitshintshile ngoba eqinisweni ziyabe zingatshintshanga. Bonke nje abantu abakhangeleyo ababonayo bayakubona ukuthi akulanto ejintshileyo, bazabuya beLondon. Bazabuya beLondon amasotsha ayiwo ayadehlupha, akadehlupha ngembuso esala ukuthi kuvote kuthi kuhle ejonta ama-diamond eZimbabwe khonapha laphandle kwamanye amazwe kubo DRC bangamasela.
Ye, manje nxa sikhangele ukubana uke wakhetha abanye sezwa futhi ungani sebuyela ngemuva, kungakutshengisani lokhu? Yibukhokhelo bunjani lo?
Kutshengisa ubuwula ukuthi yisiphukuphuku sendoda. Kanti indoda ethi yona iligqwetha ingakwenza njani khona lokhu? Nxa uligqwetha sigqwetha sibili, ayikhona igqwetha legangeni, ayikhona igqwetha lokuzibazela. Izinto ezinjalo izinto ezilula. Even i-student yelo into enjalo kwakumele ayenze kuhle. Kuyatshengisa ukuthi umuntu ongaziyo, umuntu ongakhangeli ama-details ombuso, njalo ngumuntu okade engalungiselelanga ukuthi uzabusa. Ufakiwe kayisuke ubusayo, ubusa amajaha awombhobho la. Nganguye mhlawumbe enxeke ngabe sidingeka indlela. Ukhanya usho ukuthi uqhutshelwe kuphela i-cabinet kayisuya ilungisileyo. So iZimbabwe kathesi kayibuswa ngumuntu oyi-civilian ibuswa ngamabutho, ibuswa ngabantu abasaba kumabarracks. Yikho kusiba lama mistakes anje, amaphutha ayangisayo. Ukuthi uyafaka icabinet within 24 hours usuyirishafla, ngoba irishafle lela ngabazi bathini, ungavele ufake icabinet usuyifakile, nyawo susithi uyayitshintsha, uyagoqhula, uyakhipha omunye, ufake omunye, kumbe busa ngathi kuthiwa yi-cabinet reshuffle khona lokho. So sibone i-cabinet reshuffle within 24 hours okungazange kwenzakala emhlabeni, kutshengisa ubuwula, kutshengisa ubuphukuphuku, kutshengisa ukuthi hhayi lapho esiya khona sibile kakukhanye. Kuzamele abantu beZimbabwe basukume, lamanye amazwe wonke wonala angasuki agijime bathi hayi so izinto seziguqukile eZimbabwe, hhayi akuguqukanga lutho. Okutshintshileyo kuphela ngudriver othi ibhasi yakhona ibizelifile. Ibhasi efileyo esinokhe injini kungatshintsha udriver kayihambi, iyabe lokhu imile. Kufunakala ukuthi i-injini enokhile ibe yiyo ekhangelayo, ekhangelwayo ilungiswe ukwenzela ukuthi ibhasi ihambe. Kodwa wakhathesi hhayi kutshintshwe udriver umchayeli wangena ebhasini enokhe injini.
Alo ke ngumnumzana Gordon Moyo onobhala jikelele webandla le-People's Democratic Party i-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Alisani kahle kahle ngemfanelo sekulelanga elichisayo sekuthiye abalimi bechaywa lovalo lokuthi kungaba lendlala embi kakhulu lomnyaka. Izulu beliqale kahle kumagumbi amane elizwe, abalimi bahle bagijima baqala umsebenzi. Kodwa kumalanga amalutshwana asanda kwedlula, ukoma kwengezelelwe ukuchisa kwelanga osekuvutha phose ilizwe lonke. Sixoxele sakhamuzi selupane umnumzana Khipha Ngwenya, saqala ngumbuza ukuthi kahle kahle selilesikhathi esinganani izulu lingani kulumango.
Izulu line 1.5 inch lingekho kulezi nsuku, likhanya hayi liqhimilile silindawo yonke kalikho.
Bona abantu kodwa bese beqalisile ukulima.
Hayi abantu abamanga sibili bayalima sibili, akunye vele sokuphumile sili vele sokulifuna sili siyakhala nxa ivele lingekho. Njalo abamanga sibili abantu lokhu esaraya ngokugqibela inhlanyelo bathi kuyabathola belima.
Kodwa izigaba ezinye eziseduze khonapho liyana yini?
Hayi kule nsuku all over sibili, ngoba kathi sivini nawo kathi singiyehlanzela koBulawayo sibili. Hayi akulalutho emalangeni, bengile phansi endaweni zasejabatsaba, akula izikwakwa sokuthile, lenhlanyelo vele ade beyihlanyele sokuphumile vele. Hayi akulalutho.
Manje lina njengezakhamizi beliqhubeka lilokhu lilima yini, lina libona ukuthi akula zulu kumbe bakhona sebehle bakhalala?
Hayi ukukhalalwa vele kudanta abadala kuthiwa kulahlimbeleko ngokufelwa, indlela ekhona nawo kathi abantu abanye sebesenza i-dry planting, abanye sebelima le inyawuthi-ke ivikho lapho evuma khona kathi sinxa kungelazulu sweline.
Alo ke ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi selupane ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le elupane. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Ye kuyahambelana, ngoba angithi kula ngendawo indawo ezathola izulu lakuqala ngoNovemba, abantu abaningi bathola ithuba lokuthi bahle babophe inkomo, baqala ukuthi balimalile emasimini, bathola izulu njalo elesibili lokuthi bahlanyele. Kwezinye indawo lapho abantu abahlanyela kuqala umumbu wakhona kumbe la mabele akhona sephumile. Into esixwayisa abalimi ukuthi bangakhohlwa ukuthi ukulima kwalezi nsuku kufanele umuntu asebenzise umvundiso, whether umvundiso esingathi yi-fertilizer yokuthengwa kumbe umquba, kufanele othi base bawufaka at least u compound D nxa kuyikuthi basebenzisa fertilizer yokuthenga umbumbuba kuyikuthi ngaba laba abahlangela ngomgubo.
Manje nxa sikhangele labo abakhangela ngokuthi umkhathi uyabunjani lo umnyaka bathini njalo ukhangela lawe okwenzakalayo kuyathembisa yini ukuthi izulu lizana ngemfanelo?
Uyazi abantu esingathi izangoma zezulu kumbe laba abayibona abakhangele zombombo omkhathi abathela into ezimbili. Okokuqala bathi lo dadewethu sePacific okuthiwa ngula Nina lo mfo wabo El Nino xa bethi bakhangela bona babona ngani kulo la Nina omncane. Ula Nina uvame ukuthi ulethe izulu eliningi elinjengalelo esibelalo last year. U-El Nino kodwa elethe isomiso kumbe i-drought. So nxa besitsho bona bathi babona esingathi ngesikhiwa a mild La Nina event okutshengisa ukuthi izulu elingaba khona lonyaka lizaba phakathi naphakathi. Kodwa okuqakathekileyo is ukuthi umlimi yena wenzani ensimini yakhe. Okokuqala endaweni ezifanela la Mashonaland esikwaziyo ukuthi zivame ukuthola izulu eliningi, abalimi sibaxwayisa ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi esingathi ngama-long season variety. Kodwa kwelakithi emandebeleni lasenkabazwe siyasivama ukuthi sixwayise abalimi ukuthi inhlanyelo abazihlanyelayo kube yilezo esingathi ngama-medium kumbe ngama-short season variety ngoba izulu lakhona liyeza ukuthi aliphinde libaleke. Nxa sithi siyakhangela sicabangela ukuthi mhlawumbe izulu lizaba khona ngo-December akodwa ngemva ko-December lingaphela igcine libuya maybe ngabo-February ngo-March.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ukubhalisa amagama abantu kuluhlu lwabavoti kukhanya sekumindawonye abantu bengasela njukuntshu. Sikhuluma nje abantu asebebhalisile bedlula kancane izigidi ezintathu i-3 million. Kodwa ugatsha lwe-ZEC belukhangelele ukuba kufika isikhathi sonalesi kuyabe sokubhalise abantu abedlula kancane izigidi eziyisikhombisa. Sixoxe lo Nkosazana Tavita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, simbuza thina ukubana kanti kungakuhamba njani abantu bengasabhalisi ngobunengi.
Okukhona lapha izani njengoba sonke siyazi kule mbona ngazani bazama ukudinga izindlela ngokuzwa kwethu ukuthi kuthiwa bona ababo abantu babarejista abade befuna ukwenza ukuthi bathathe lawo mabizo bawafake ku-BVR abantu babo bengahambanga bona ukuyazirejistela. So kutho ukuthi basazama ukuthi maybe badinga izindlela zokuthi njengoba sokule 3 million bese befaka leyo 4 million bese siya kukhethu bona bese siyanqoba angikwazi bazakwenza njani.
Kanti manje kuyini kathesi okubangela ukuthi inani lingakhweli njengalokhu elalikwenza ekuqaliseni?
Yikho okukhombisa ukuthi ikhona into engamanga kuhle ezama abazama ngoba ekuqaliseni sasizwe kuthiwa izani ibisirejista abantu babo. So bebedinga indlela zokuthi lawo mabizo abantu besithupha bakufake ku-PVR. Ngiyabona into esibehlula yimfanekiso yabantu efunakalayo ku-PVR.
Manje Ukhetho manje luzaqutshwa njani? Kukhanya kulengxaki eziningi kangaka. Lizaqhubeka lingene yini kukhetho lolu njengoba lalikhulumile phambilini lathi no reforms, no elections, okutsho ukuthi nxa kungaguqulwanga indlela okusetshenzwa ngayo alisoze lingene kukhetho?
Okukhona lapho kumele sikuzwisise kuleli zwe laseZimbabwe ngokuthi senza imihlolo eyethusa nethi ngubani ozwa ngakho. So okuzakwenzakala sisabe lokhu sikhuthaza abantu ukuthi bahambe berejista ukuyavota. Uma sesifika emaphethelweni okurejista, sizingabona ukuthi kukhona okunye sokusenzakala. Kulapho esizazama khona ukuthi zidinge izindlela, ngoba eZimbabwe ukuthi ungavuka sibili usazi ukuthi kusasa ekutheni kuyabe kuminjani ngamanga.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amalunga edwale lephalamende lakwele Britani atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe ngumongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim. Umantshi wedolobha leSan Francisco usithole esinye isizalwane sakwele Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele Melika singelacala lokubulala umuntu ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo sabangela maphepha abawonayo ngumongameli Donald Trump.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Kube abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi umntwana indoda yinyoka, ungazizama ukuthi inyoka ibhanditshi ithini yakulona ukusendeni. Thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengeyoka amabandla aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele. Thina sikulindeleyo kuya kuyelethini. Bethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngaphi baya ngathi. Sesenlo msebenzi omele uyenziwe eZimbabwe kakulula ukubuyisela ilizwe lapho elalikhona njengokulazi kwethu.
Umqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai umnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena othi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina ngivela enkayi sithandekile, abantu benkayi kanzange mbezi bathatheka ngabo. Inkundulwane basi abantu bendolwane abakhulumi njalo, ingakhuluma labantu abavela ema-central ekhaya abakhulumi njalo. Esikhathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba-WhatsApp abantu beZimbabwe abasuzithutha. Esingakwenza okungcono kulokuzamile oko. Uma kube siyavota abantu bayabekwazi ukuthi hayi thina njengebandla le-MDC asizange imbhobho siyelisa nalo mgaba okusafuphi. Kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe yikuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. Nokuyena kodwa kuyatshengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame, libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu. Ukuthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitshela ukuthi liyaphambanisa basikhiphela kuthi. Kodwa lapho esiyenelise khona abantu bazathalwa ngoba sebesibabise leyimpilo yengcono.
Asizweni ukuthi siphatha amandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena Mnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba sengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu kathi hayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini. Yikho ke thina ke njengebandla ke le People's Democratic Party sisebenzelana ke le alliance ebizwa kuthiwa yi-MDC alliance, sikhangelele ukuthi ukhetho luzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mgabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa. Because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe obisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo engu-37 kusukela ngo-1980. Yikho-ke kula tshintsho olukhona, abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala ke ngo-79 kungena-ke omzoriwa kuthiwa yi-Rhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo. Ngathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU-PF total ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi bakukhangele konke lokho, sithabile yibo kambe umgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungwini investment abayifakileyo upresident uMnangagwa bakubeke sobala amasotsha ukuthi bathathele umbuso usiza iZANU-PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezomba ngazwe, abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke usobala ukuthi amasotsha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU-PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotha ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyiwe ibamba ukhetho elizweni lakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe, njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum litshengise ukuba yilo inkunzi zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngokunqoba elikwenze eleHarare City kunkezo yeCastle Challenge Cup ngomgqibelo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iqembu le-FC Platinum libe ngelokuqala ukuphakamisa inkezo yeCastle Challenge Cup, yona ixeda iqembu elinqobe kumncintiswano weligi kanye leqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba kwalo eleHarare City nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba izolo. Iqembu le-FC Platinum yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League, ukuthi eleHarare City lona linqobe kumncintiswano weChibuku Super Cup. Njalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League ithi inkezo yeCastle Challenge Cup ingxenye yenhlelo zayo ezokuthakazelela ukufikisa kwayo iminyaka engama-25 yabunjwayo. Kungakabi khona inhlanganiso ye-PSL amaqembu abedlala ku-Super League ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association, asebhazuka abomba inhlanganiso ye-National Premier Soccer League ngomnyaka ka-1992. Ekhuluma lentatheli ngemva kokunqoba kweqembu lakhe, ukapteni weqembu le-FC Platinum uPetros Marie uthe bajabule kakhulu ngendlela abadlale ngayo lo nyaka.
Sijabule kakhulu ukuwina 2 titles nge-2 weeks, into kade sikhangelele i-season iqalisa. Otherwise as a team sithabe kakhulu, sihlezi isikhathi eside silokhu silindele isikhathi sona lesi, but at the end of the day uNkulunkulu usirewardile nge-2 ama-trophies, so sijabule.
Iqembu le-FC Platinum leHarare City yowazamela ilizwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ozayo. Loba nje leHarare City lizakwenza lokhu lisuka kusigaba sika-Division 1 njengoba ligunyulwe kusigaba se-PSL ekupheleni kwesizini edluleyo. Phezu kokuphakamisa inkezo yeCastle Challenge Cup, iqembu le-FC Platinum liphinde lathola imendulo kanye lenkulungwane ezingama-30, kuthi iqembu leHarare City lithole inkulungwane ezingama-20. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani othi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Omunye wabacatshangelwa ukuthi ngaba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Chinga Dube uthi akaziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
ukubhalisa amagama abantu kuluhlu lwabavoti sekumindawonye abantu bengasela ntshukuntshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande, libe lelanga elihle.